uhlupho esilalo ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifuna ebasiyazi okwakathesi sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe leli lifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho sokudingakalayo okulokuthi abantu bebethi nakunga amanzi engavuza ngale kuthiwe ngumnankagwa kuthi ngale nto zingawonakala ngale kuthiwe ngumnankagwa kanti umnankagwa nguyepompa amanzi ebekuzeni ngale upresident umnankagwa ngoyepompa amanzi ezambezi kumbe amagesi yeke umnankagwa umnankagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshileka umsebenzi kakukhangele amazimbabwenzi bekhangele basole khonapho lapho okungasetshenziswa khona
Baba Pepe Nanso, ngamazi kaGawule, uthi ubaba uMnankagwa kayisilopholisa, njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission, kule zinkantolo, kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe, ngeke lisole uMnankagwa ngento yonke.
Wena nxa unekampani yakho uqhatshe i-chief executive officer nxa u-chief executive officer angehluleka ukubuya le-turnaround strategy uyamxotsha uyamxotsha so uMnankagwa yi-candidate yokuxotshwa ngoba ngu-chief executive officer weZimbabwe uyehluleka so yi candidate yokuthi kaxotshwe ngoba uyehlulekile ukubuya le-turnaround strategy akuncedi ukuthi khona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi u-chief executive officer uyehlulela sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bembikela nabantu labo ababe bele-benefit ye-corruption yonaleyana engikhulume ngayo ukuthi ikhona
ngiphenduke kuwe ubaba Gawule intengo sikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka o-cooking oil kwezinye isitolo ama-2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho abanye bathi lokhu yikwehluleka mpela kukahulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gawule
Baba Nkomo, mina kangivumelani lakho khonokho ukuthi abantu bengabaleli into abayihlolileyo yonke into eyenzakaleyo abangayithakazeleliyo bese besiba le-blame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa phela abantu abameshulekisayo abantu babona abameshulekisayo bafuna ukwehlisayena upresident ngokwakhe bafuna ukwehlisa uhulumende ngokwakhe ngoba umthuli uyasebenza ubusuku nemini amasela abhoboza izikhala ebusuku lemini nxa ezivala umthuli yebo nokuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukuganga apha emkambo wemali ungakhangela ngakhonokho umthuli kade kuzama kodwa sokungasitaso kusafisa labanye abantu abangala shupho olunjengalololu kanti nabantu abakhweza ama-prize siku zonke izitolo ezikapresident Mnankagwa yini kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni
baba Pepe ungusomabhizimusi lawe yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba uMnankagwa lapho
uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebuhlungu kakhulu okokuqala nxa umuntu esithi khona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa i-record umuntu oyabe enika imali ebhenki uyabesazakala ukuthi ngubani i-adresi yakhe ingaphi usebenzela ngaphi ngoba i-information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakuniki imali kufanele ukuthi ibe khona shuwa nxa kuwukuthi kunokuganga okunjalo bangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho kusebenzela yena lowo muntu khona okuganga kambona usubona ukuthi khona bayokana kucatha ngomunye njengentethe ngokuqala lokho okwesibili nxa upresidenti engupresidenti olalelayo ukuthatha ngapho ukuthi amakhombi ayevele efakwe nguprezidenti nakudala nakudala sikwazi ayevele layisenswa esazakala ukuthi athwala abantu uzuko wayevele khona pho owamisa amakhombi ngubani